sekugcwele amapolisa endaweni eziningi okwamanje eHarare ngesikhathi abantu eZimbabwe belungiselela ukukhalala umsebenzi kusasa bekhonona ngesimo esibi somnotho ukuswelakala kwamabhasi lezimota zokuthwala abantu phansi kwenkampani yeZimbabwe United Passenger Company, ZUPCO. Loba kunjalo, abantu abaningi bathi bazazihlalela ezindlini ngoba bathwele nzima elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi abantu bakhangelelwe ukuba bazazihlalela ezindlini ngoba bethwele nzima.
Ipova data mlayo kathesi i-300,000 ngenyanga, but ngatholi kamba silabantu ezibaba baleyo behola ama-20,000. Kuyatshengisa ukuthi impilo inzima. Ngokunjalo-ke uhulumende lamakhampani izisebenzi yaziza kubana zikhulumisane labo kodwa kukhona ngathi akulalelwa. Yikho-ke libona abantu bezimbabwe kwethu bona atho sebetshaye kwazwela asebengakwenzeka ukuthi hhayi labo nje bake bathiyanela kulokhu. Kungangcono ilizwe lezimbabwe xa kuvumahle livalwe kwaziwe ukuthi akula muntu osebenzayo ukwenzela ukuthi uhulumende nxa engalalela ukuthi alungise izinto.
Uthi kumele kusetshenziswe idola leMelika uSibindi ngoba eleZimbabwe selinjengephepha lokubhema igwayi.
Impendulo ukuthi akukhithwe i-multi-currency system lekhona ngoba ipoint leZimbabwe lilamandla lilancedo kusetshenziswe i-US dollar kuzanceda ukuthi i-economy stabilize ngoba samakampani aqhubeka evala abantu beqhubeka bedubeka ngokunjalo-ke impendulo yokuthi ube ne-US dollar. Yikho-ke libona abantu sebethe bona hhayi wakusasa akuzozwayo kuzazenza abantu bathi bona abantu lo muntu kodwa kuyindlela yokutshengisela uhlupho abaphathi wale ngxenye bayenza njalo bazalalelwa. Silethemba yokuthi uhulumende kusasa uzalalela.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efidlela ocubungula ezombusazwe ezimele othi benza ukuqondileyo abafuna ukukhalala umsebenzi.
Ukuvala kwelizwe ngci, kuvala imisebenzi, kuvale yonke into lingahambi ukuze kulungiswe izinto kuyinto eqondileyo kakhulu. Kanti ke njalo ililungelo labantu ibhalwe yacaca ba ku-constitution yeZimbabwe ukuthi abantu balelungelo lokukhalala imisebenzi, bavale benze i-stairway, benze i-strike, benze konke, benze i-shutdown ukuze izinto zilungiswe ngendlela efaneleyo. Kungabe kuwukulungiswa kwamalungelo abantu aphulwa nsuku zonke, kumbe kuyikulungiswa kokungatholakali kwemisebenzi, kumbe kuwukukhwela kwentengo yezinto. Njengalokhu sikubona abantu bayizichaka bayizigqili phakathi kwelizwe labo ngenxa yokubuswa kabi. Lokho kumele kulungiswe. Uma kuzalungiswa nge-shutdown ngokuvalwa ngqi kwelizwe, yikho kumele kwenziwe. Into engafanelanga ukuthi abantu baphelekezele babuke batshaye izandla bathi hayi sizabona ngakho ukuthi kuzalungiswa phambili. Akulungiswe khona manje, and wonke umuntu uyadingakala ukuthi abe lento azayenza ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo. Uyadingeka mntana esikolo, uyadingeka gogo, uyadingeka mama, uyadingeka baba, uyadingeka mfana, uyadinga wena osebenza emakhaya, osebenza edolobheni. Wonke umuntu, ngwe opposition, ngwe ruling, ngowani, bonke abantu bamele babambisane ukuthi leli lizwe lilungiswe. And ukuvalwa kwalo ngqi i-shutdown kungenye yezindlela ezidingakala ukuthi ilizwe lilungiswe ngendlela efaneleyo.
Kodwa umnumzana Malaki Nkomo okubandla leZANU-PF uthi lokho okwenzakalayo kufana lokulwa lohulumende.
Nabangani ilizwe lelizwe livelile emthetho yalo, ikakhulu loba sikhale iZimbabwe ayiyaleli abantu bana batshengisele kumbe batsho abakufisayo labakufunayo. Kunendlela zangikhona ezothi abantu bahlale phansi bakhulumisane lohulumende ukuthi lokhu hhayi besicela ukuthi kube kunje. Uma sesikhangele ukuthi abantu sofanele bavuthane bangene emgwaqweni kumbe abantu bangayi emsebenzini bangathinithini, kuyingani sokuyikulisana lohulumende? Ayisikho ukukhulumisana lokhu, kodwa sokuyikulwa lohulumende ukuthi hhayi uma ungayenzanga lokhu thina sesenza lokhu. Ayisikho ngoba kulabanye abantu besikhathi ababa bengakufuni konke lokhu okwenzakalayo ukuthi basebephambaniselwa izimpilo zabo, abanye sebegcina sebangena emgwaqweni, abanye benze lokhu lalokhu asebebulala impahla zabantu okunjalo okungayisikho futhi okufunakalayo. So mina bona ngokubona kwami kufanele ukuthi abantu nxa kulento abangazwisisiyo abahlale phansi bakhulumisane lohulumende ngendlela eqondileyo nangendlela e-right. Sibone kanti sinenhlanganiso ezimelele kukho konke khonokho, kungaba yilezi ezokuthi abantu bathola njani. Kunenhlanganiso zangikhona zila kubona ziqonda lo minister okhale ngeze-transport, kukhulunyiswane kuze kufike kuvumalaneni ukuthi kufanele kusetshenzwe njani, hayi khona ukuthi abantu bangene emgwaqweni.
Luqhubekela phambili udubo lokuswelakala kwamabhasi eZupco athwala abantu emadolobheni. umnumzana Humphrey Siziba ohlala eCoventry Park obulawayo obekuvele kuhlupha ugada amabhasi ngenxa yesimo esibi semigwaqo uthi sebethwele nzima
ngenxa yokuhlupha kwe-transport uthothi sebekhweza le ntengo zabo uhambo lwe-50 cents xonto lusenziwa $1 to $2 umuntu ecine sekhipha leyo mali ngoba engasela okunye akwenza ngaphandle kokuthi ayikhiphe leyo mali indaba ye-transport le ngabe iyalungiswa ngokushesha ngokuphangisa ngoba kunzima sibe
unkosikazi Zandile Ngulube laye uthi akusahambeki kobulawayo
uyama ume umelele i-transport uthi usiyitholile khona lapha sokulate vele uzofike lapho othengisela khona ingabo-10 uyathengisa ngesikhathi bani ngapha yikho esiphila ngakho mbayimbaye ngabo-3 sokumele ubuyele futhi uyedinga enye i-transport yokubuyela endlini uze ufike endlini ngabo-8 ngapho udiniwe
kusenjalo ingcwethi kwezomnotho zichothoza inyathelo elithethwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa othi amabhanga akusamelanga eboleke abantu kumbe amankampani imali ukwenzela ukuba kuvinjwe ugugudeka kwesisindo sedola lelizwe. Eyinye yezincwethi lezi umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Coalition for Market and Liberal Solutions uthi amabhanga alakho ukubhidlika nxa engasaboleki abantu kumbe amankampani imali.
Kuliqiniso ukuthi imali yelizwe ingabanengi kakhulu emsikeni kungelampahla eziningi ezilungiswa elizweni ezokuthengisa. Intengo yemali ibanengi, inflation. Amabank yiwo andise ukuthi anikeze izikweleti uZulu ukuze asize imali yokuthenga kumbe yokwakha imizi. Kodwa indlela ekhulunywa ngayo ngumnumzana uMnangagwa kayisiyo ngoba akufanelanga uvimbele amabhenki ukuthi anike imali.
Ungwenya ugcizelele esithi
ngoba into zokubhana nje uphuma ukuthi into leyo isibhaniwe ngayihambi kuhle nxa abantu bekhangelele ukwakha umnotho welizwe kungaba ngcono ama-interest rates intengo yakhona enikezwa abantu abathatha imali ebhenki kumbe yona imali i-overnight rate ehlawuliswa amabhenki ibhenki elikhulu e-reserve bank ikhwezwe ukwenzela ukuthi bengabi lesifiso sokuthatha imali eningi ukuthi baze bayinike abantu kodwa ukuthi hhatshi sekubhanwa ukuthi amabhenki anikeze imali hhayi lapho abaphambanisile kufanele kulungisiswe
idola lezimbabwe eselithengiswa ngokwedlula $400 kudola elilodwa lakwele melika seligugudeke okumangalisayo okwenza abantu bephile nzima kwezinye indaba ibandla le-Citizens Coalition for Change linqobe endaweni eziyisikhombisa phakathi kweziyisitshiyagalombili ebeziqhuba ukhetho lwama-by-elections izolo. IZimbabwe Electoral Commission ibika ukuba abamele ibandla le-CCC banqobe eMutare, Chitungwiza, Makoni, leKaripa obekulokhetho endaweni ezimbalwa eleZANU-PF linqobe kukhetho olufanayo eMount Darwin. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela isinqumo sebandla le-MDCT sokususa bonke abadlelana lomanyano we-MDC Alliance owake wakhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.